Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu wempox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo. Bathi bathwele nzima abemba igolide bephansi kwekampani ye-Tef Gold Mining Company ekezi. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqikilana kwamanje kwele-South Africa nele-Namibia emdlalweni we-2025 AFCON qualifier. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu empox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo, omunye eseMerengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMerengwa ngumfana oleminyaka elithumelanye obikwa wayethekelela kwele-South Africa, kuthi weHarare ngowesilisa oleminyaka engamajumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo ziguqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla lalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla, lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umama omele i-health udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke akade bese emhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazokuya beclinic ngafica ukuthisisa kayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibili kodwa mbona ngani kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yimpinda kuhlanyele lamaphepha abasibayazangijela athlete akhuluma ne-mpox ngoba nawuthi uyatshela mangikhazanyana nakuthi yayibika bizibambe sokulomkhuhlane omutsha empox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala. So besifisa kuhlatshelwe kakhulu koBulawayo njengoba usubonakeli emberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakithi koBulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinengi indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningi khathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso zikhona ikakhulu zona lezi ezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubikwe emasontweni kukhulunywe kubikwe nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhokideyela izabihle kakhulu njalo bayona bebengiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele neze-health babe phansi egrawundini ebantwini ngoba se wonke umuntu umuntu eklinic njalo abantu abaningi bathanda so nxa kungagcwalisa nje kusezeke ube phansi ube sebantwini.
Abezempilakahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lowo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa. Ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho?
Kusezekenelisile lokhu ngoba amazi asilawo Saturday singalamanzi njalo abantu abaningi babejile bangamalotsha bahlala ama-one rooms ama-two two rooms zibe bakucidakali kunzima kakhulu ukuthi kube le room ukuthi abantu room zala ngaphansi ngelomuntu ogulayo uza kuba nzima kakhulu.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okuthazwa ngabanye abakubandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha uMnumzana Sifa Sincube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Mzangwa okhe phansi kukhetho oluqhutshwe kunsukwana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma lo Ncube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa elwela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulahlwa kukamthwango abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke baningi akade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahovethu ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution kuphi uMnangagwa aphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho-ke kuzaqinisa uChiwenga ngokubona kwabo.
Ubonangazane abalwa impi laba asebengena esikhundleni balakho ukukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehofisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala kwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti-ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba layo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emiswe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona oza kukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba laye umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe ime njani, kodwa lokho akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusoze kubonakale khonokho.
Iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi silesiqiniseke ukuthi kuzahamba njani. Yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa kusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4 ziningi izinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguquka lezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani kukhongresi yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani. Asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi ufuna ukungena kazi ukutshintsha ingqondo yakhe, asila siqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Phidlela Ncube okunhlanganiso yelela ilungelo loluntu i-National Consumer Rights Association obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala izimadonsi eLegion Mine esiqintini sekhezi emgodini ophansi kwenkampani ye-12 Wall Mining Private Limited besithi batholise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketabechabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda owethelekelele e-Sun Yat-sen eGezi uzethulela lolo daba.
Bazonde baganunwabo abemba igolide endaweni le abathi bagepha nzima igolide kodwa kabatholi lutho ngoba inkampani yeTefwal kayibhadali ngemfanelo. Mnumzana Mzinga encube ngomunye ogebha igolide emgodini lo lezinye indawo eziseduzane eziphansi kwenkampani le.
Into ekhona lapha ayiqondakali, yikho sicine sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kuba bavela empumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefwal Mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathelelend. Mnumzana Mandla Sibandayi sekamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke inxazeni siyafika ngale ngegolidini bayandlathela ama-percentage 35% ethathwayo. Abantu abavela egarari asibazi ukuthi bavela baqhatshana bona bodwa amashona wodwa ngena amaNdebele abe seqhatshelwa phandle ukubana ngane amaNdebele labana babe bethunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngani kulobandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngendlela engayisiwo.
Izakhamizi zakulindawo zithi abaphathi ntambo bomgodi lamapholisa bayakhahlameza bona bezama ukuziphilisa. Unkosazana First Girl Khumalo ulevinkile endaweni le.
Thina into esikhalaka ye-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli salilwela, okhokho bethu balilwela, sicela ukuthi nathi sijabule imali sendaweni zethu. Isiphaza shop esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor gwetsha. Into abayifunayo ukuthi bangasidilize. Khona kungeneni kwabo asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathile indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Maswingo yibo abanikazi bemali. Abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kamakhumala agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi kuzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amadlajela kahlekahle-ke eyabe ngiyoke bethumwa isebenza kungweni ungweni ekhalvini uyahlukumeza abantu kakhulu bathi sidiliza imikhulu siyakheza izinzinze njengazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa uyakhe endawo e-Rome sokumele udilize suyakhile suyakhona futhi usuyakho suqedile ngweni sosifakela amatrosi ngomamalo abuye afika adilize athi uyakhokomthethweni.
Umnumzana Mthuthu Zincube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Njenjinyindisiwa ngethemba sebalekile ma seyinesikhathi side 1 year ngekho ekhaya sengisaba khona lokubona nje hhayi kumnyama khona leyo angazi ukuthi ngetholani akumangalisi noma athola sewulincuwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji onguye osolwa kakhulu yizakhamizi labogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Umuntu angathola igodilakhe indawo yokuthi ahebe yes to come and read the contract, but most of them bayangeba kungeke emthethweni.
Indawo le yeSeniel 10 ekhezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyanga zonke othi akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnel Mining.
Ayikho i-Act esiforsayo ukuthi senze. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining area. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping here? Bobathatha nje kuphela i-gold. Yikho sithi bafuna abantu bathi sit down. Ama-miners, traditional leaders, lama-business people. Abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho kuyeliwa kakhulu kulendawo lapho tshekethe abagamulana khona ngamabhemba amaphoseseni yelisen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ePinga ugebha kulumgodi.
Into esesiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza lawo uyatshela umakhelwane wakho lawo ube ngugayidi kamakhelwane
baminyene njalo tshekethe abakha izindlu ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugweja umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi ikokho abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi khuhlani sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe. Angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu asikwazi kumbe kuletha igcwala ezinini.
Otshekeja basendaweni le abedlula enkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngiyimele Studio 7 eSaniel 10 KZ, Matholen South Province, igamla mngeza Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls. Ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni, umkhathi womile njalo, lenhlelo zosizo zingekho, kubika uNokutaba Dlamini.
libalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha kithi eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanje kule ndawo enje uyabona sevela khona sekuthi sesiphiwe thina. So uyabunga ukwenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yiba abanikwayo bodwa thina abanye esinje siyancipha.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Ubuhlungu abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi emavinkilini intengo iphezulu. Ngapho ngikhubazekile nilabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubambabamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleland North baziwa ngokubandlululwa. Uthi inhlelo ze-social welfare zifinyeleli kibo.
Akulandeli, awusebenzi, awula grant enikwa-government disability, kule ma-challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenza ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sustainable ngabo manje konke kulokho.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi kathesi sithi kwesinye isikhathi lako uyabusidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutcher. Okunye kwangukona sesibhalwa eqolo, sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Ngiyanje ngumuntu o-diabetic. Ireti mita nisakutazwa, nkutazwa ukuthi ngidle zonezo ama white meat lawa. Kodwa ke imali zokuyathenga kwangona ayikunzima. So nisinkwa sesenza sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flour sosidla isimodo sona leso kumbe amaqebelengwana.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela eParliamente ngeviki ephelileyo kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngapi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zePharlamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Eli Israel namhla libulele abantu abafika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele Lebanon lapho elithi bekulebutho leHezbollah elilwisana lalo. Eli Melika namhla linanza ikhefu leColumbus Day. Kolunye njalo udaba lweMelika abezindaba abayi-Associated Press babika ukuba kulesizalwane selizwe leli esitholakale sile mibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Donald Trump ikakhazisela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene leMelika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekule besifazane abaningi ababhalisele ukuvota njalo bavota ukwedlula abesilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba bengavoti okufanayo, ukuvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe ngudaba kaNcube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 banengi kulabesilisa abesifazane abavota kukhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abasifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abesifazane abavota bebaningi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe baningi. Ingcwethe ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso yeBrookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavangime ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika ku-48%. Okwamanje baphansi ka-38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamashumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amashumi amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhetho ozakhanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane daba leminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lama-Democrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana lalokhu kuyaqakathekisa kakhulu. Kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okukhathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babe ingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke, lizizwele abesifazane baba ingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abakhulu Dabuka Ncube, ungathini lokusasa. Wezempilakahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomfumfu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babelemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Breast esikhathini siyahlaselwa ubaba, iyahlaselwa umama. So kuqakathekile ukuthi sizibamba bamba amabele. Ungathola ukuthi ibele lakho lile liqhubo ngalusisiyo, kumbe seliphuma amanzi, kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple, kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele. Ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho, wosugijima uhambe esibhedlela. Ngokubana i-cancer ingananzelelwa masinyane, iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe, iyelaphe i-cancer. Yikho ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu, o-CT labo-PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla osele minyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane owesabekayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banalo lo mkhuhlane. Iyakudube ke lokho, ngoba abantu bagcina umkhuhlane umemetheka uzube ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. Udokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle koBulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyakuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kulezo phela esithumela zona kuWhatsApp indaba zenu. Sike sikhangele ezemidlalo. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kwele South Africa weGroup J 2025 AFCON qualifier. EleZimbabwe selilemiklomelo esitshiyangalombili kuGroup le ekhokhelwa ngeleCameroon elinqobe eleKenya 1-0 namuhla. Kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo. Yes, ke sizwe okwamanje isikhathi sesisaziyo esabalaleli.
Sayibona abasakaza abahle, sayibona Studio 7 esithandekayo. Ndalithanda bonke, bingalonto ngamini ngikunga pha edamuho molanti. Hayi, ati bateka njalo. Cela sike lifunde ama-audit bantu lathi, likele sifunde ama-audit. Ngiyazwa kuyakhulunywa la indaba ezinduna la ukuthi zitizishwelane imoto, uhulumende akazinikeza imoto nemali eyokuyenzani, eyokuyenzani. Bayakhuluma labo bani, bayakhuluma labo bani? Vele ngicela izinduna ziphume ehleleni leli ukuthi ziyalungisa indaba ke ku-ground. Kanti bona abazali babakabafaka bona bezinduna beze bekhethe ukuba izinduna, anti bakhethe ezikhundleni zabo yisabo sebeyitshonile sebeyibulaye ku-ground. Batshela abantu bezitini, thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma le nto. Ma besalinda imoto belindile umuntu owabulalayo abantu ke-ground. Yiyo simfuna kuqala before bezokhuluma lathi. Ma bengalayo umuntu ozibulalayo kabayekeli.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke basakazi kanye labalaleli kuzindawo lezindawo lapho elikhona. Yebo, okhuluma engu-Agripho kaSibuyeni. Hayi, ma kungaba nethuba lokuthi le message ifike, bengicela mpela lidlulise ehlendlebeni zikamnankagwa. Ngifisa ukuthi ehlendlebeni zikamnankagwa ngingomunye wabantu abalwela ilizwe, kodwa indlela sesenza ngakhona sengathi ilizwe alilwela eyedwa, kasasazi ngoba le tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantu abethu labazukulu. Yazi, usinika into angathengela thukela, into angathengela thukela. Siyamcela ke ngomuntu omdala sekhulile acabanga ukuthi ilizwe lelabuya njani, sasibanga sasisebenza njani. So maye selahla abanye abantu ngaba indlela endlini na, ngoba kasasazi impela, kasasazi. Kunje nje umgabelo loba wahamba, kodwa umgabo wayekwazi ukunika abantu into yokuphila. Sasikwanisa ukuba legrosa leyokuphila inyanga yonke. Manje yakhe avela akukwani nje lathukela, akukwani lathukela. Kazame nje ukubona iplani, singabantu siyaphila la silezidingo, asicabangele nathi. amandla etangaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulive Talk lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kuqhamuka eZimbabwe. Singakehlukani sesikhangele nje okulutshwani ke kunokade kukhokhela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela.